Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ikhuthaza ukuthi ikhange abantu ukuthi bavote kukhetho oluzayo. Owake waba ngumqondisi wamaplazi uthi ezokulima zabhidlizwa ikuthatha amaplazi abamhlophe kweleZimbabwe. Sizahlolisisa okwenzakala kwezokuthekelela ezemvelo eZimbabwe. Ziningi na izithekele ezivela kwamanye amazwe ezithanda ukuya eZimbabwe. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Lifuna sixoxe ngani ngolwesithathu? Lithini ngokudliwa kweqembu leHighlanders? Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngemizamo yokukhanga abantu beZimbabwe ukuthi bavote kukhetho oluzayo. Thumelani imilayezelo ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.